Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani sulugandaba. Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla zuku 31 Mpalakazi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izulu lesiphepho uCyclone Charlene lifikile elizweni izolo lingelalaka njengakade kusesatshelwa kodwa lachiya umonakalo esigabeni seManicaland lilubhekise kwezinye izigaba zelizwe ezibalisa koBulawayo.
Sokukhetheka izikole ezithile indawo ezithiyeneyo ngiyananzela ukuthi ngapha indawo akhulume kakhulu iCountry Park kule mkhithi kadebo ukuthi abantu bazagijima baye khona nxa kungabalo kunzima ukuthi amanzi asekhule siyaphezulu.
Akukacaci ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe bazemukela na izikhundla abaziphiwe ngumnumzana Douglas Monzora osengumkhokheli webandla le-MDCT.
Nxa ngabe bengazange babambisana ngendlela efaneleyo, bengazange bazwana, bengazange badonsa besiya hlangothi lunye, lingaphela ibandla du.
Kulo yedwa odabuka esigabeni seNkabazwe obulewe yi-COVID-19 izolo ukuthi abangamakhulu amathathu babanjwa igciwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lesiphepho uCyclone Charlene lifikile elizweni izolo lingelalaka njengakade kusesatshelwa kodwa lachiya umonakalo esigabeni seManicaland lilubhekise kwezinye izigaba zelizwe ezibalisa koBulawayo. Abezomkhathi bathi iyezi likaCyclone Charlene lizaqhubeka liselizweni okuza kwenza kune izulu eliningi kakhulu okwamalanga amathathu alandelayo. Abezomkhathi laba bathi ngaphandle kwesigaba seManicaland idolobho lakoBulawayo ikakhulu emalokitshini athi Makhokhoba, Country Park, Phumula South, Mganwini, Nkulumane lezinye indawo zizatshaywa lizulu leli kakhulu. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko uNkosikazi Monica Mtswangwa utshele umsakazo we-ZBC ukuthi uhulumende ufake isikhwama sokuphathisa abantu abasendleleni yaleli zulu esingamadola azinkulungwane ezilikhulu $100 million. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Saqala ngokumbuza ukuthi malungiselelo bani ayenziwe nguhulumende koBulawayo phambilini kwalesi siphepho.
Imbiko isifakiwe ebikayo ukuthi kule ngozi lesikhangeleleyo ekhanya e-cyclone ezayo. Ngokunjalo ke siyathola imali lokuthi sokufakwe ama-notice ngapha ngakuBulawayo City Council besebenza bendaweni labantu be-civic aviation bevikela abantu ukuthi kufanele abantu siziphathe njani. Bayasitshela ukubana kule ndawo ama-low-lying areas okufanele abantu abahlala kulezo ndawo babe leqiniso lokuthi bazimisele uxhaso kunzima, bananzelele ukuthi bayaphuma kulezo ndawo. Sokufakwa sokukhetheka izikole ezithile indawo ezithiyeneyo ngiyananzela ukuthi ngapha indawo akhulume kakhulu iCountry Park kule mkhithi kadebo ukuthi abantu bazagijima baye khona nxa kungabalo kunzima ukuthi amanzi asekhule siyaphezulu. Lakwezinye indawo nje zonke bafakile indawo kufanele bayelekiswe, bayatshela ukuthi futhi nxa umuntu ephuma endlini abe leqiniso lokuthi uyakhiya izindlu yakhe achiyekhile. Lokutsho futhi ukuthi abantu bangamelela uzibatshele ukuthi baphume ka umuntu bazibonele ngabona ukuthi amanzi asesanda asesiba maningi aphume agijima khonapho kulezo ndawo ezikhethiweyo. So lokuthi abantu bangabambi amagetsi babe leqiniso ukuthi nxa lezulu ingagayisa basitshe off amagetsi abo, kungaba la mapholu awayo ayezesa babona bababambi le namba futhi zifakwe zokuthi nxa sokulobunzima abantu bafonele ziphi inamba. So ke imizamo yonke le ekhona eyenza ukuthi abantu bazimisele babe ready ukuthi nxa sokulala umkhosi babone ukuthi abantu bavikele kanjani. Lokuthi abantu bangachaphi imifula egcweleyo kumbe izifula ezigcweleyo, labantu bezimota futhi bayaxwayisa ukuthi bangangeni ezifuleni lapho kulamanzi amaningi khona. Ngezindlela okuqathe kuleyo ukuthi abantu futhi abahlala ezindlini bangahambahambi. Imbiko sibulelethwayo iqongoselwe bantu.
Manje ngokuzwa kwenu kuthiwa lizathatha isikhathi esinganani izulu lona le?
Siyakuzwisisa ukuthi ngabe sitho bathi bona izulu elikhangeleni namhlanje liqalise nje ntambama. Bebefanisela khonapho ama 10 o'clock ebusuku ukuthi lizaqalisa leli zulu liqhubeke kusiya kusasa, likhangele ukuthi sibe lalo lize lidlulele eBotswana after 2 days. Kusiya kumhla ka 1 bathe ngxenye lizaqalisa ukwehla bese lidlulele eBotswana. Ngokunjalo ke bayathi ukuthi yikwesikukhangeleleyo. So sikhuluma kanje kathesi bayasitshela ngxenye ngo-10 lingaqalisa sibili ukuna. So ke kwesikukhangeleleyo ukuthi sibone ukuthi kambe kuzasidonsa kanjani. Bayathi futhi kuzala izulu elikhulu ngoba bathi bona sikhangele ukuthi lingana ama-60 milliliters amanzi esingawathola ngeholi elilodwa. So kuyabe kutshengisa ukuthi nxa kunjalo kuyabe kungamanzi sibili amaningi azathi abe khona. So yimbi ke siyitholayo le.
Sikhuluma nje kunjani umkhathi uyakukhanya yini kubana likhona izulu elikhulu elizayo?
Besingasikhangela umkhathi alikani kodwa kulokufefeza okunye okuthile. Kodwa nxa sikhangela umkhathi kuyatshengisa kulamayezi. Yikutsho kumnyama kodwa kuyatshengisa kulamayezi sibila khanya ngathi aloku eqine siyaphambili. Okutshengisa ukuthi kungenzakala ukuthi khona okwesikutshelwayo for sure izulu line. So ke ngokunjalo vele abantu abaningi siyananzela ukuthi sikhuluma kanje. Labantu vele abasakhanya phandle abantu sebesezindlini njalo sekusiba lo moyanyana futhi ozwakalayo okutshengisa ukuthi hayi lokho abasitshela khona kungenzakala.
Umnumzana Ambrose Bindi ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Akukacaci ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe bazemukela na izikhundla abaziphiwe ngumnumzana Douglas Monzora osengumkhokheli webandla le-MDCT. Ukhuphe owazise izolo ukuthi usebanjwe igciwane le-coronavirus ubikwa esala ukwamukela impumela yokhetho olwenziwe ngesonto eHarare lapho anqotshwe khona kukhetho obelulobudlwangudlwangu. Izolo uMonzora uqhube umhlangano lentatheli zindaba wethula amagama eziphathamandla zebandla lakhe ezigoqela uMakhuphe ophiwe isikhundla sokuba ngumsekeli wakhe ndawonye lomnumzana Elias Mudzuri omunye laye owanqotshwa kukhetho olwenziwe ngesonto eHarare. Umnumzana Morgan Komichi nguye yedwa owamukele isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo asiphiweyo kodwa uKhuphe loMdzuri kunye lenye inkokheli ebalisa umnumzana Joel Gabuza bebebikwa bengakamukeli izikhundla abaziphiweyo. Imizamo yokukhulumisana loMakhuphe kumbe isikhulumeli sakhe umnumzana Khaliphani Phugeni lezinye iziphathamandla ezikucele lakhe yehlule ngoba bebengaphenduli incingo. Kodwa senelise ukuhlaziya lolu daba lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Nxa ngabe bengazange babambisana ngendlela efaneleyo, bengazange bazwana, bengazange badonsa besiya hlangothi lunye, lingaphela ibandla du ligcine lingasekho. Singalibona ngokuya kwesikhathi ligcine lingasakhulunywa nje ikakhulu ngo-2023. Yikho kuyabe kuqakathekile ukuthi livele khona ngo-2023. Lokho esikubonayo kakutsho lutho. Into enkulu ukuthi lizavunywa yini okhethweni luka-2023. Lingehluleka okhethweni luka-2023 liyaphela kanjalo kungakhathalekile ukuthi nguMonzora olikhokhelayo kumbe likhokhelwa ngubani. Into enkulu ikuwina inhliziyo zabantu ngesikhathi ukhetho selufikile lona lololumisiweyo lwelizwe.
Umbona njani yena njengomkhokheli? Ngumkhokheli ongakhokhela na ilizwe alethe ukuthula lokubambana?
Ukuthi uzaqatha amavoti kulabo abanye abakhona ikakhulu kuqathaniswa yena lo Chamisa kuza kuya ngokuthi ulo usekelo lungakanani. Angangaqathi ivoti eyangaphi nxa engasakhulisanga usekelo lwakhe, kodwa nxa elukhulisile yebo kambe angaqatha usekelo kube sekusenza ukuthi kube lula ukuthi izanu PF inqobe. Into enkulu yikuthi abantu beZimbabwe bafuna inguquko. Wonke umuntu kasebenzele inguquko, kasebenzele ukuthi ububi lobo bezanu PF buphele, kungabi khona odonsa engadonsi labanye. Akulantuthukelizweni, akulamsebenzi
umsebenzi elizweni akula mnotho elizweni abantu bazaphila behlupheka ngakho ke iopposition kumele ibuthane isebenze ndawonye kuphume iZANU-PF
sesike samuzwa osekhethi ukuba ngumkhokheli webandla leMDCT umnomzana Douglas Monzora lapho akhuluma khona ungani amazwi akhe ngawukakha umbona njani yena njengomkhokheli ngumkhokheli ongakhokhela na elizwe alethe ukuthula lokubambana
ukuthi ungumuntu owakhayo kumbonga kiyo leso isinqumo esingathathwa ngabantu beZimbabwe ebona ngokumkhangela ukusebenza kwakhe ukuthi usebenza ngayiphi indlela ukukhuluma kanye inkulumo eyodwa yona yodwa kayenelanga ukuthi kungathiwa khona sengumuntu owakhayo kumbodilizayo lokho kusebantwini ke ukuthi bona bazikhangelele balalele bakhangela izinsizi zabo bakhangela ukufuna kwabo imigwaqo izindlu izibhedlela babone yini ukuthi ungumuntu olingana lalokho abafuna ukuthi afuna ukuthi bamthume khona kumbungomunye nje wabantu abachitha isikhathi sabantu yikho lokho abantu abazabe kukhangele ukuthi uloncedo yini kumbe kalancedo kungakhiwa la yini kumbe ngeke kwathiwe ila yini ungumuntu osebenzela ukwakha kumbe ukudiliza wonke lokho abantu bazabe kukhangele kusiya phambili bebona ukuthi bangasebenza naye kumbe bamlahle
manje ngokubona kwakho ukuba khona kwakhe le qembu lakhe le MDCT lokhu akusoze na kubangela ukuthi amavoti amanye aye kuye amanye aye kuchamisa bese kunqoba umnangakho
kuza kuya ngokuthi ulo usekelo lungakanani angangaqathi ivoti eyangapi nxa engasakhulisanga usekelo lwakhe kodwa nxa elukhulisile yebo kambe angaqatha kube sekusenza ukuthi kube lula ukuthi ZANU-PF inqobe into enkulu yikuthi abantu beZimbabwe bafuna inguquko wonke umuntu kasebenza inguquko kasebenzele ukuthi ububi lobo beZANU-PF buphele kungabi khona odonsa engadonsi labanye ngakho ke kuqakathekile ukuthi abe opposition ngokuhlukahlukana kwabo basebenze ndawonye balethe inguquko ezasusa iZANU-PF empilweni zabantu ngokuba as long as iZANU-PF isembusweni akula ntuthuko elizweni akula msebenzi elizweni akula mnotho elizweni abantu bazaphila behlupheka ngakho ke iopposition kumele ibuthane isebenze ndawonye kuphume iZANU-PF
umnumzana efidlela ube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ube khuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo kunoyedwa odabuka esigabeni senkabazwe obulewe yi-COVID-19 izolo ukuthi abangamakhulu amathathu babanjwa igciwane le-coronavirus iningi labatholele ligciwane abafika phose amakhulu amathathu 289 balithelelwe elizweni kuthi abathoba munwe munye 9 balithelelwa kwele Botswana abane bavele lalo kwele South Africa abatholakale vele gciwane leli abedlula amathumi ayisithupha 64 ngabesigaba seManicaland kulandele abakobulawayo okutholakale abedlula amathumi ayisithupha 62 lezinye izigaba lazo zalandela kulembono ehlukeneyo kulandela umbiko kahulumende ukuthi izikolo zingavulwa mhlaka 4 zibandlela njengalokhu okwakukhangelelwe ngoba inani labantwana besikolo ababanjwa igciwane le-coronavirus seliqonga abalimhloliso yibo bodwa abazavula izikolo kuthi abanye laba bazaziswa kumalanga alandelayo okuningi asikuzweni kubathabile masuku esiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo
lokhu kubikwe yisikhulumeli sogatsha lwezemfundo olweprimary and secondary education umnumzana Thawungana Ndoro
that in light of the surge in COVID-19 infections
that ukwazisa abafundi nabazali ukuba ngenxa ye-corona asisena ukuvula izikolo
2021 calendar please be advised that
umnumzana Themba Kuyemoyo umgcini sihlalo welupane kunhlanganiswe amalgamated rural teachers union of zimbabwe iatus uthi uhulumende kalungise iholo labo bengakaze bavule izikolo
okunye ubuhulumende ukuze izikolo zivule banikeze ababalisi i-US 520 $5 ababevele beyihola ngo 2018.
Unkosikazi Bekezela Chuma, umzali, wamukele ngenjabulo enkulu ukudluliselwa phambili kokuvulwa kwezikolo, uthi lokhu sekuzabapha isikhathi esifaneleyo sokulungisela abantwana.
Kunje siphuma ku first season imali yakhona ibivele ingahlangani. Okunye njalo esikubonilayo ukuthi izikolo eziningi kakhulu lezi ezethu eMathebeleland bezivalwa ngenxa ye-COVID, omatopo o-John Tala Club. Kodwa imboni ngani khathesi uhulumende sezabalayela isikhathi eside esifaneleyo esokuthi alungisise ukuthi bonke abantwana laba balisiwe bephephile ku-COVID-19.
UMnumzana Thomas Ndebele, umzali womfundo obhala imihloliso, ukhala ngokuthi kabalayo imali yokubhadala indleko zabantwana ngesikhathi belinde ukubhala imihloliso ngenyanga kaZibandlela.
Lesi lukhathazeka kakhulu abana babili boarding schools ababhalayo uform 4 noform 6. Thina isizo sethu bekuyukuthi abantwana behambe esikole ngamadizi lapha ababhala khona ama-exams. Kukanti ke umbono wethu esiwufisayo lo abawufuni ngoba bathi nxa kunjalo abantwana ngababuyela ama-COVID-19 results things so negative every time bezobhala.
Kumbiko owethulwe lugatsha lwezemfundo, uhulumende ukhuthaza abafundi labazali ukuthi baqhubeke bephambili bezivikela ekuthelelweni umkhuhlane we-COVID-19 ngokulandela zonke iziqondiso ezabekwa nguye elandela izenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization i-WHO, okugoqela ukugqoka ama-face mask laloba izikolo sezike zamiswa ukuvula ngeviki ezayo. Ababhala imihloliso ka-Form 4 lo-Form 6 bayavula izikolo ngolwesibili oluzayo mhla ka-5 Zibandlela begqiba mhla ka-5 Nhlolanja. Ngimele i-Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo wezenzakala ekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi ilizwe lakhe kalisoze livale imingcele lanxa selikhweze izinga lokulimuka igciwane le-coronavirus laya ku-level 3. Ele South Africa lithi lithethe lelinyathelo kulandela ukuqunga kwabamanja igciwane le-coronavirus. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi amapholisa asecebise uZulu ukuthi engaphatheki emidlalweni yokuthakazelela usuku lomnyaka omutsha okwandise ukwenziwa iminyaka yonke. Lokhu kutsho amapholisa bakwenzela ukuthi abantu balimuke ubhubhane le-coronavirus. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Umnyaka ka-2020 ubumubi kakhulu bantu benkosi. Njengama-youth bethu besicela ukubana kuzanywe ngamandla wonke ku-2021 ukuthi sithole amalungelo ethu ngokutshiyana ngokutshiyana langendawo langezindawo, ngoba bekunzima kakhulu, imali ayisebenzi. Besicela ukuthi ubana nxa kulolunye uncedo uhulumende esincede konke ngaphila ngaso kusukisela ngapha edinga sikhanyelelwa phansi. But siselizweni elifanayo, singama-youth kunzima kakhulu lokho. Siyabonga ingani udiyami ingabalwa uzwakale kuwo wonke ulu mhlaba. Siyabonga.
Siyabonga obingelelayo Jacob, siyathandana ngokobulawayo khona lapha. Ngibingelela ngibonga basakazi be-Studio 7. Siyabonga izindaba esizitholayo ezinhle kangaka. Ngithanda ukubingelela ubaba uJoko Moyo se-Country Park, nabo bonke nje abalaleli ngithi libe lekuseni enhle. Indaba yami engifuna ukukhuluma ngayo lapha indaba yokuya amalungelo abatsha. Ahlukunyezwe kakhulu ngasikhangela ngonyaka ka-2020 ukuthi uhulumende ke uphamba nje into eziningi kakhulu lapha emakolitshini, imfundo ibingekho. Sikhangela ukuthi bekuthiwa online learning akulanto eyenzakalayo, njalo laba abalisi bebedonsa izinyawo bekhonona amaholo abo abangaphiwa nguhulumende. Ungakhangela njalo uhulumende we-ZANU-PF uphambanisa into eziningi kakhulu kumalungelo abatsha. Sigaye ujaha oko wathunjwa khonalapha kuBulawayo ukuthi abantu amtshiwa, kodwa akule sikubone kusenzakala. Nguhulumende we-ZANU-PF futhi kukhona akuthandayo kumalungelo oluntu. So ngasitshane nje singathi lo mbuso umbuso wokuluzo umbuso womndezelo akukho kuhle singathi bakubisa bona bakijimisa ukuthi bakupushe abe agenda uphela noma abantu abasha bawufuna noma akabawufuna abalandaba namalungu labantu siyabonga obingelelayo Jacob siyathandana ngokubulawayo khona lapha ngibingelela ngibonga basakazi Studio 7 siyabonga izindaba esizitholayo ezinhle kangaka ngithanda ukubingelela ubaba uJoko Moyo useGatte Park nabo bonke nje abalaleli ngithi libe lekuseni enhle indaba yami engifuna ukukhuluma ngayo lapha indaba yokuya amalungelo abatsha ahlukunyezwe kakhulu ngasikhangela ngonyaka ka-2020 ukuthi uhulumende-ke uphambanise into eziningi kakhulu lapha emakolitshini imfundo ibingekho sikhangela ukuthi bekuthiwa online learning akulanto eyenzakalayo njalo laba abalisi bebedonsa izinyawo bekhonona ngamaholo abo abangaphiwa nguhulumente singakhangela njalo uhulumente wezanu-P F uphambanisa into eziningi kakhulu kumalungelo abatsha sigayela ujaha oko wathunjwa khona lapha kubulawayo ukuthi abantu amtsheyiwa kodwa akule sikubone kusenzakala ngohulumente wezanu-P F ukuthi kukhona kuthandayo ngamalungelo oluntu so ngasitshane nje singathi lo mbuso umbuso wokuhlukuluzwa umbuso womndezelo akukho kuhle singathi bakubisa bona bagijimisa ukuthi bakupushe abe agenda uphela noma abantu abasha bawufuna noma akabawufuna abalandaba namalungelo abantu
sanibona nibantu bagithile njalo ngezindawo siyabona leli hlazo leli eliyenziwa nguThokozani Khuphe waxothisa abantu bakashamisa ephalamende wajika waxothisa ubhebhe xothisa abantu emsebenzini manje ugijana lo Douglas Montsora ethina ulandela isisekelo sombuso so isisekelo sombuso yiso lesi esesithi bamtshaye ngempama njengalokhu asebekwezile njengoba sebemtshaya so yisisekelo sombuso lesi abantu bakhala ngelizwi ukuthi izwe iZANU-P F ihlukumeza abantu iZANU-P F iyatshontsha corrupt yena ugijima uyabhidliza MDC Alliance elwela leyo nto eyenziwa iZANU-P F embi umama uright bemtshayeli inhliziyo yakhe imbi kakhulu umhlaba wonke uyakhala ngelizwe ukuthi ilizwe lilunge kodwa yena akakuboni konke lokhu kuhamba nabomonzolo manje yiba sebemtshayile kube ngangumuntu ocabangayo kube ngasikhala kunye laye manje ngendlela abhidliza ngakhona ibandla eliphikisayo and ibandla alibonayo ukuthi yilo elenqubekela phambili gijima wakubo harvest house ehamba lawo amapoyisa emgadile amapoyisa lamasotsha namhlanje sibemtshayile yiba sebemtshaye omonzola lapho abebhidliza bonke i-MDC Alliance exothisa abantu ephalamende abantu abavotelwe ngabantu abantu abasebenzela abantu yini ongela support
hayi into kamakhuphe leyi ivele kayizwakayo umakhuphe udliwe yena akavumi ukuthi udliwe anibathi iparty yakhe MDCT iparty elandela i-constitution abakuvumi bona baqaliselele ukubona ukuthi umonzolo utshontshe imali bangene njani ekhethweni bengabonanga i-voters roll anti kokuqala kwi-check i-voters roll ukuthi babone ukuthi i-voters roll iqondile yini bonke ba-check zonke izo zabo okumele bazidlale bazibone ukuthi ziqondile yini amanye nxa ezakhala aye avaleke ephuma ikhetho lungakapheli athi udlelezelwe umonzolo uyenze yakhe i-voters roll ngingayiboni ukuthi ngamonzolo yeyi abavume kathi abantu labo abavotelwa indaba bengafuni ukuvuma lasiyenza njengotrump wathemba ukusebenzi lokho yikho lapho esizabona khona ukuthi imithethwandaba yezimbabwe iqotho yini kumbe iyathatha ihlangothi ngoba vele kube kumila kubone ngaphambilini ukuthi vele usedlelezelwe kumbe vele kunjani kathi noma edlelezelwe 883 120 14 9 hayi masotha abadliwe hawo abanikwa abanye kuphela lokhu okuningi lokhu bayaphela bakubone ngokuya kwezikhathi abantu bazamlandela okwakathi esudliwe umakhuphe kavume kuphela ukuthi hayi usedliwe
bathandekayo bantu bakamthokazi bantu besizwe semandebeleni siyalova siyaphela seziyavula esikolo mhlaka 4 January abantu bethu bavulela ukuyafundiswa amabala anjengokumchanca bezama ukuthi bafundise umchanca amabala angaziwayo esindebeleni abantu bazibafundisa amabala aqondileyo kanti kusuke kwasekusijini elizweni lakithi sesinikwa abantu bempumalanga abantu besishonini ukuthi bazofundisa abantu bethu bengakwazi ukukhuluma ulimi lwesindebeleni kathi singayiphatha njani leyo ndawo bakithi abantwana bethu sebebuliwe abasakwazi ukuthi babilonga to which time ulimi labo so kusulwa kutsho lalo hlela kahle kanjalo ezikolo abasafundi sokubuya abantu abavela ezikolo besiza ezimolini babuya lolimi olungazwisisekiyo ebazalini kungani yilo ulimi oluqondileyo kumele sifundise ngabantu abangababalisi abavela esweneni ngakho ke suba asihlungeni bazali ke sinanzelele khona khangelani ukuthi abantwana bafunda bafundisa ngobani kanti akulabantwana abafundileyo akulabantu abafundileyo abangafundisa abantu ezikolo zasindebele umbuzo lo mkhulu kakhulu baningi kakhulu amatisha esindebele nasetrend kodwa bazihlale baswele indawo zokungena bafundise cela bana uhulumente asicele kubana uhulumente angenise abantu besindebele ezabulweni zasindebele engangenisa abantu besindebele.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika sokuvele imbiko ethi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Mike Pence wala ukuthi asetshenziswe ukugenqula impumela yokhetho. Inkokheli yebandla lama-Republicans ikhokhelwa ngumnumzana Louis owesigaba se-Texas ibikwa yayizama ukuthi imsebenzise uPence kodwa yena wala. Kolunye njalo udaba lokhu kulokukhonona kwabanye abathi umbuso kamnumzana Joe Biden uza kuba lihlandla lesithathu lombuso kamnumzana Barack Obama. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni.
Ah, lokho ngibona ngathi ukukhuluma nje kwama-Republicans ngoba uBiden ufaka abantu labo yena abona ukuthi kuzasebenza la. Nxa kuyikuthi nabaka Obama ngibona ngathi kulungile ngoba ungakhangela umbuso kaObama waba muhle kakhulu. Iterms zakhe zombili, i-first term 4 years, le second term 4 years, lezana kusuka ku 8 years. Waba ngumongameli ophumelelayo kakhulu. Engazanga amiswe yibo ama-Republicans ababemhlalele emnyango, be-opposer, ama-proposals zakhe wonke. Ilizwe lelo wayeza lichiya liphakeme kakhulu. So nxa kuyikuthi wayesebenzisa bona abantu abakhethwa ngu-Biden ukuthi bakhokhele ilizwe, mbona ngathi balungile mina, nambona ngathi ngiyakusekela khonokho. Kodwa-ke eqinisweni ukuthi uyazikhethela yena abantu afuna ukusebenza labo.
Manje ubona ungani abakhononayo bengaba belenjongo bani?
Labo abangathi bayakhonona yilabo abaphikisayo i-opposition eyingama-Republicans. Mbona ngathi kunjalo.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas. Ngakugqibi uhlelo lwethu lanamhlanje besikhangele inhloko zendaba. Izulu lesiphepho Cyclone Charlene lifikile elizweni izolo lingelalaka njengakade kusesatshelwa, kodwa lathiya umonakalo esigabeni seManicaland lilubhekise kwezinye izigaba zelizwe ezibalisa koBulawayo. akukacaca ukuthi uNkosazana Thokozani Khuphe uzasamukela na isikhundla asiphiwe ngumnumzana Douglas Munzura osengumkhokheli webandla le-MDCT. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.